Siyabonga Chris Losandra. Siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuMfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Xolo balalelisi kulwezi olwamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ukufaka amandla amaningi esikhundleni sikamongameli wephathi kucishe kufane kakhulu lalokhu okwenziwa kuZanu PF ukuthiwa u-First Secretary ulamandla uku-appoint i-Politics Bureau ulamandla uku-appoint i-Central Committee.
Inengi lisola inguquko enziwe kugwalo lwesisekelo sebandla le-MDCT enza umnumzana Morgan Tsvangirai abe lamandla adlulisiweyo.
Kodwa phela ukulwisana lokhu kulokhu kuqhubeka kuzalo mina ngibone ngani selidumela ekupheleni ngoba phela njengoba umgabe ukhanye ngani laye sezakhetha enye yama-faction kumbe enye lamaqembu nxa sikhangela ukuthi unkosikazi Mgabe ukhanye ukuthi ulwisana kakhulu leqembu lika mama uMduru.
Lanxa umongameli Mgabe ekhuthaze ukubambana phakathi kwamazwe asathuthuka emhlanganweni oqhutshelwe eVienna kwele Austria lamuhla ukuba manyanisa ibandla lakhe kukhanya sokumehlule.
Kwezempila kahle lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labantu abalohlupho lwejwabu elingelambala opheleleyo ama-albino.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngulandela umhlangano omkhulu oweCongress ye-MDCT ngempela viki, iningi lisola indlela ugwalo lwesisekelo saleli bandla olugoqulwe ngayo, ebone ukwengezelelwa kwamandla omkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa okhethwe ukuba ngumqoqo wenhlelo zaleli bandla kulomhlangano umnumzana Petnico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uqhubeke ngemfanelo njalo amalunga aleli bandla asuthisekile ngokwenzakeleyo. Umnumzana Bebe usekelwa umnumzana Thamsanqa Mahlangu omela inkulumane edalela eParliamente kulesi sikhundla. Olunye udaba olusegudwini ngomhlangano weCongress leyi kunqotshwa kwaye ngumqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Douglas Monzora owayesikhulumeli saleli bandla kusikhundla sikanobhala jikelele. Ezinye eziphatha amandla zaleli bandla izinqotshiweyo ezikhundleni ezimqoka zigoqela umnumzana Amos Chibaya, umnumzana Thapiwa Mashakata kanye lo mnumzana Gifty Chimanikire. Oseyisikhulumeli saleli bandla umnumzana Obert Gutu esekelwa ngunkosazana Thabita Khumalo. Umgcini ingcebo kuleli bandla usengunkosikazi Teresa Makone njalo umsekeli kamgcini sihlalo ulokhu enguye umnumzana Morgan Komichi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lokhu ukufaka amandla amaningi esikhundleni sikamongameli wephathi kucishe kufane kakhulu lalokhu okwenziwa kuZanu PF ukuthiwa u-First Secretary ulamandla uku-appoint i-Politics Bureau ulamandla uku-appoint i-Central Committee. Abantu ngalezi nsuku basebenzela ukuthiwa intando yeningi i-democracy ukuthi abantu balelungelo lokukhetha. Ngakho inhlanganiso enikeza amandla amaningi esikhundleni esisodwa ile ngozi yokuthi igcina isebenza against uZulu lo ethi yamsebenzela. Bazananzelela at the later stage ukuthi hayi le nto abazifakele kuyo inzima ayisoze ibasebenzele. Asingeke sikuthathe njengokuthi abantu amalunga e-MDCT le nto bayixoxe kabanzi. Into nje ebiswe kubo kwathiwa bayivuma kumbe bayivuma ngokuthanda olangokuthemba abakhokheli babo bahambisana nabo. Zananzelela njalo ukuthi bebengafuni ukuthi kube nezinto okuthiwa aziphumeleli ngenxa yokuthi sokulokuncintisana phakathi kwabo lalaba be-renewal.
Ungathini ngokungakhethwa kukamnumzana Chamisa esikhundleni lesi sikanobhala jikelele?
Into ehle lele kumnumzana Chamisa iyamangalisa kakhulu. Sizakhumbula ukuthi ngaphambilini kwe-Congress kuthiwa umnumzana Chamisa ube lama-nominations 11 province. Kwathi uMonzora waba le-1. Ukuthi kwenzakaleni kwaba lokutshintsha okungaka, kungathi kulabanye abalensolo ukuthi kukhona okunye okwenziweyo ukutshintsha intando yabantu. Kambe abantu okade bethanda uthamisa ngamaviki amabili ezulileyo sebethintshile sebethanda uMonzora kuyasolisa kakhulu kwenza abantu balikhangele leli bandla le-MDCT lalo ngelihlo leli kade bekhangele ngalo iZANU-P F ukuthi lalo liyasolisa ekuqhubeni izinhlelo zabo
kambe lona ibandla le-MDCT limi ngaphi kwezombusazwe sesikhangele lokho okwenzakala kuZANU-P F
kusebenzisa semningi ekutheni i-profile ye-MDC siwile kakhulu ikakhulu indlela abantu abakhangela umongameli wayo kodwa umsebenzi ulula ekutheni iZANU-P F lanxa yokusa akula nto eyenzayo nje iphothe iintambo zombuso kodwa ayiyenzeli uZulu akula msebenzi abantu bayahlupheka kodwa nxa bengasebenza bebambisana balethuba lokuthi uZulu abanake ababone njenge-alternative
lo ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lanxa uMongameli Mgabe ekhuthaze ukubambana phakathi kwamazwe asathuthukayo emhlanganweni oqhutshelwe eVienna kwele-Australia namuhla ukubambanisa ibandla lakhe kukhanyaso kumehlule nanku amalunga eZANU-P F eqhubeka edlephana kakubi. Amalunga akucele laleli bandla elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa aya phambili ngokuthuka lokungcolisa amalunga akucele elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Abakamnangagwa laba bathi amalunga akucele likamjuru abafana lomnumzana Ray Kaukonde, umnumzana Rugare Gumbo lomnumzana Jabulani Spanda kumele baxotshwe ezikhundleni zabo. Ngempela viki uMnangagwa yena utshele amalunga eZANU-P F ukuthi kumele ebambane echiye esithi yena lomjuru bangabangane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Spanda.
Ukukhuluma kukaMnangagwa ngibona mina kusenza imahluko ngoba vele kupolitiki kufanele sale senze ngani thina yithi eseqembile lingadingi ukuthi kube lokulwisana kumbe lingadingi ukuthi kube le-factionalism. Ngibona ngani lokho kuthiwe kuMnangagwa ngezinye zezinto ezikhangelele ukuthi zizathiwe nguye uMnangagwa zibe zithiwe ngunkosikazi uMjuru. Ngibona ngani kakwenza imahluko omkhulu kangako. Kodwa phela ukulwisana lokho kulokhu kuqhubeka kuZANU mina ngibona ngani soku selidumela ekupheleni ngoba phela njengoba umgabe ukhanya ngani laye sezakhetha enye yama-faction kumbe enye lamaqembu nxa sikhangela ukuthi unkosikazi Mgabe ukhanya ukuthi ulwisana kakhulu leqembu lika mama uMjuru ngibona ngani lokhu kuzakwenza ukuthi kube sigcekene ukuthi inhliziyo kaMgabe ingabi kulolu daba.
Bakhanya bebathwalise nzima abantu baka Mujuru abeceleli kaMnangagwa sikhangela umnumzana Rugare Gumbo uJabulani Spanda lo Ray Kaukonde singabona befuqu kubana abathathu laba kanye labanye baxotshwe kubandla yini kumbe basuswe esikhundleni zabo
ngibona ngani kuza banxa behlakaniphile njalo ngibona ngani ingqondo zika Professor Jonathan Moyes esetshenziswa kakhulu ngumnumzana uMnangagwa ngeke ziphuqele ukuthini baxotshwe nxa kuyikuthi labo bengalanga lokhu besomisa amakhanda ngibona ngani mina ukuqala kokuthi uMnangagwa sekhuluma ngokuthi kungabi lokulwisana kungabi lama-slogan usesithi ngesingawuthi ngesilungu sezama ukuba i-statement phela uzazama ukuthi abize abanye bakhe laba kukhunyelwana umlotha ngendlela yokuthi hayi sengiwinile phela lapha sengime sengiphumelele madoda so kufanele lobo uthanda ungathanda ulandele kodwa abazakwala lokhu beqinisa amakhanda besithi hayi thina sifuna ukuthi kube ngumjuru ophumelelayo lapha yibo embona ngani bazaxotshwa esikhathini esifitshe zinyana esilandelayo bakhona abalutshwana abazaxotshwa ke kuliqenjanyana okuncane okuzala ukhomisa amakhanda kodwa mbona ngani abahlakaniphile nje aba-understand abazwisisa indaba zepolitiki bazaphanga babona ukuthi hayi elinye iqembu selikhulele elinye ngakho sokufanele sebenze laleli eliphumeleleyo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe.
Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube selise emthethwandaba umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mutenda umphathintambo ezokuhambisa umnumzana Obert Mpofu lo mphathintambo ezabelo umnumzana Ignatius Chombo lisithi kususwe umfanekiso kankosikazi Grace Mugabe emabhasini enkampani yeZupcom. Umnumzana Pilot Ntebele umgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebeleni South nguye oselolu daba emthethwandaba. emaphepheni asiwe emthethwandaba uNdebele uthi ibandla leZANU PF selithethe impahla kakhulumende layenza ebandla. Kodwa ingcwethi ecubungula izemthetho umnumzana kucacaphula utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lolu daba lulakho ukulahlelwa khatshana ngoba lungelasisinto.
Ngakhethi Mgabe emabhasini. Number one bangemva kwendaba ngoba sekwenziwa kwaphela. Isizathu sama-pictures esadlula. Number two, akula member of the public or any commentator ongakomenta ngakho ekhangela ukuthi bazaphumelela yini engazi ukuthi ama-facts akhona anjani. Asithi mhlawumbe uGrace wahamba wabhadala eZupco ukuthi yena ufuna uku-advertise. Kudala sasibona i-Lux yayi-advertise kubo Zupco, lamankampani ashiyeneyo vele amaZupco ayela ama-colors ashiyeneyo abantu be-advertise. So we don't know. Asazi ukuthi bakwenzile yini or not, you'd have to know that. Zupco futhi iy'nkampani ezimeleyo lanxa sithi kuthiwa yi-parastatus. Lokho kusho ukuthi uhulumende is a major shareholder, kodwa is a private company. Bangenza lokho abakufunayo. Kodwa nxa sesikukhangele from njengama-voters, abantu beZimbabwe kumele bafunde ukuthi nxa singajabuli ngolunye ulutho olwenziwa nguhulumende, baye-expressa or bayetshengisa ukungajabuli kwabo emavotini.
Asithi thina emthethwandaba kuthiwe khona lisiphe ubufakazi bokubana uNkosikazi Mgabe engabe ebhadele imali na nxa engabhadalanga ikhitshwe imfanekiso. Kungenzakala yini lokhu?
Uyabona Chris, mina enkampanini yami ngiyadecide ukuthi ngifuna ukufaka ubuso bukaChris ewindini. Akunamuntu ongangihambisa ecourt, uyabe engihambisa ecourt esingenzeka. IZupco ingadecide ukuthi ifuna ukufaka uGrace emabhasini. Lo ohamba ecourt uzohamba esithi kuyenze njani. Angiyiboni mina into yakhona. Ambone ukuthi the first judge ozayitopa indaba enza angeke vele ingene ecourt. Ayiso indaba ezangena ecourt ngitsho nale. Ngakho kuthi IZupco iyala ukuthwala abantu ye ngabe ngiyazwisisa. Into engabuzwa ngama-MP ku-question time ukuze uMinister of Transport ePharlament. Into abantu abangakampena nje bezikampenela bebhoda njengezitriti bekampena betshengisele ukuthi bazondile kodwa ukuthi bayekhoda hhayi angikuboni. Mina ngithi uthanda ukukhuluma iqiniso lenjengalenjani.
Umnumzana kucacaphulu yingcwethi ecubungula ezemithetho bekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izifundi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu zigqiba izifundo emakolishini achiyeneyo eZimbabwe ngomnyaka. Iningi lazo kalitholi imisebenzi ngoba ilizwe libhekane lomnotho oncipha mihla ngemihla. Uhulumende uthi isilinganiso sabangasebenziyo sedlula okulithumi ekhulwini i-10.7%. Lanxa nje ingcwethi kwezenotho ezizimeleyo zisithi ledlula isilinganiso sokungamathumi ayisishiyagalombili i-8% ekhulwini. Lokhu kwenza ukuba izifundi ezivela emakolishini eziningi zigcine zibanjwa ngamandla ukuphila ngokuthengithengisa amatamatisi, amakhabishi lokunye. Kuhlandla lakuqala lodaba lolu oluphathelane lezemfundo lemisebenzi, uGibbs Dube weStudio 7 ukhangela izikhalazo zezifundi ezaqeda imfundo yaphezulu emakolishini kodwa ezingelamsebenzi.
Umnumzana Bhekimpilo Ndlovu waqeda izifundo zakhe nyakenye ekolishini le-National University of Science and Technology uthi lokhe edinga umsebenzi. UNdlovu usehambe emafektali achiyeneyo edinga umsebenzi, izicathulo zaze zaveza amazwane. Loba nje ecabanga ukuthi wasuka kulelo college ephekwe kahle ezifundweni zakhe ze-actuarial science.
Ngikhalise ukuthi ngimsebenzi last year after graduation in November, and the problem ukuthi isimo somikhonomi ngani asimanga kuhle.
UNdlovu uthi okusindayo yokuthi akula msebenzi elizweni njengoba amafektali evala nsuku zonke.
Manje lithi abantu bayamisa emsebenzi bebe amakhampani ecosha abantu emsebenzini. So kuba nzima ukuthi befake umuntu ovele esikolo ngela experience. Yena ngokwabo vele sebevele bekhipha abantu abale experience. So that one itself is a challenge. Ukuthi lawo even umuntu igraduate you see ukuthi amathuba akho ukuze ungene abe mancane.
Uthi okwamanje usecabanga lokuzibumbela inkampani yakhe kodwa akala mali. Kufunakala ingxenye yesigidi samadola eMelika 500,000 ukuze asungule inkampani yokugiga amaphepha lensimbi okulahlwa nguZulu.
Okwamanje bengisadila lama colleagues asuka from outside Africa sisebenza yi-project ekuthiwa yi-IF, a vision for Africa. Ena idinga ukuthi sikhale silaba abasakhulayo ukuthi bangathola yini amathuba ukuthi beqalise ama-small businesses angakwanisise creative in bevule imisebenzi ezigabeni zabahlala kizo. Ngathi ukubumba ikhampani ungatholi la unoku-experience kusuka kube yi-challenge nokuthi yabe ufuna some initial investment. Uduke sisuka sibe lalo ukuthi uthola imali, i-seed money, imali enhlanyelo yokuqalisa ukuvula ikhampani kusuka kube yinkinga. So ukuba ngathi umuntu eqale ethola umsebenzi egcine okuncane la engase qasa from there kuba ngcono.
Omunye wakhe ofune ukubizwa ngegama lokuthi uNkosazana Sabelo wafunda ezikolo eziphezulu eZimbabwe leCollege leSouth Africa lapho afundela khona ukuba ligqweta uthi uyahlupheka okwamanje njengoba engatholi umsebenzi ofaneleyo.
Ngendlela esafundiswa ngayo hayi ayisuki ukuthi ungasurvivela wethu. Nge-situation ekhona elizweni lethu bakhala ngokuthi abalamali ukuthi basiqathe to indaba yokubhala ama-bio exams leyo yehluphayo futhi. Maybe ngaba sinika kuphela ichance singene sifundise lo lwazi even with little pay or no pay. I'm sure angeke kube le problem ngoba singakufuni ukuthi sihlale. I'm very unemployed. Inhlanhla nje ukuthi ngiphila labazali yibo abanokungincedisa lapha nalapha lakhona kuke ngikutsho ukuthi kathesi ungathola kumbe i-piece job kumbe nge-3 days kumbe i-1 week yathatha kuphela ukuzama.
UNkosazana Sabelo wayebhadalelwa izifundo zakhe phansi kohlelo lwe-Presidential Scholarship Fund uthi kunzima ukuthi avule ibhizimusi njengoba engelamali njengondlovu.
Ngoba okunye sese sikhangela le minyaka esilayo ukuthi nje eqinisweni kumele singase abantu abazimele bodwa sizisebenzele. But ngomumo okhona akunzima ngoba lakathe sizini ukukhonsida ukuphuma ngaphandle kwelizwe. Kunzima indaba zamaphemithi landlani.
Incwadi zemfundo zithi loba nje imfundo yeZimbabwe iphezulu kumele ukuthi uhulumende abambisane lamakolleji la njalo lamabhizimusi elizweni lawamanye amazwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe imfundo emakolejini. Omunye walezincwadi ngumnumzana Nkululeko Sibanda wekolleji leHuddersfield University eBhilitani othi kukhanya engani izifundi eziningi ziphuma emakolejini zingalungiswanga kahle ukuthi zingene emkambo wemisebenzi.
Imfundiso ePrimary College lama University of Africa ikakhulu lelizweni laseZimbabwe ingani yaphazamiseka kakhulu ekuthini abafundi zabalungiselela ukuthi benze izinto ezintsha ukucabanga abasebenzele kumbe basebenzisa amandla abo lengqondo zabo ukuthi bathole imisebenzi. Bafundiswa nje khona ukuthi bayedinga umsebenzi kanti imisebenzi iyaduba emazweni wonke emhlabeni nje jikelele kumbe amazweni la singathina athuthukile kakhulu lawo gala imisebenzi leyo. Abaningi abaphuma kula ama-investor ngapha baphumelela kahle kakhulu nxa sebenelisile ukuthi baziqalisele amabhizinisi abo njalo basebenzise isikakuthi ngesikhiwa ngama-idea sikhangelo o-Silicon Valley laba okwaphuma khona o-Apple okuphuma khona abo-Facebook. Abantu laba baphuma emakolejini bela ama-degree baqalisa ukusebenzisa ingqondo zabo ukuthi baphumelele phambili. Lokhu kasikutholi e-Africa, sikutholi eZimbabwe ngoba abantu bafundisa ukuthi babeyisebenzi nje kodwa.
USibanda uthi kuningi okumele kwenziwe ngamakoleji ukwenzela ukuthi izifundi ziphume zizimisele ukubhekana lempilo enzima okumangalisayo ikakhulu eZimbabwe.
Indlela esifundisa ngayo kufanele intshintshe. Sifundise sisazi ukuthi kumbe sikhangelele ukuthi ngelinye ilanga abafundi bethu kumbe singathi abantu beZimbabwe baza bangabantu abafuna ukwakha izinto ezintsha, baza abantu abafuna ukwenza izinto ezingaze zenziwe, baza abantu abafuna ukwakha umkhonomi omutsha okhangelane lenhlupho kumbe lendingo eziyabe zikhona kuleso sikhathi. Ayikhona ukuthi sithi as economy zethu zimelele kuphela ukuthi khonokho ekade sikwenza nsuku zonke amabhizimusi akhona ayekhona kudala yiwazahlale khona hayi phela umhlaba uyantshintsha le economy layo isintshintshile kakhulu. Even abo America abo Britain, iBritain yayisaziwa ngokuthi nge-manufacturing kathi sebengene ku-finance bakhela abantu ukuthi bangene kuze lezindawo ezivukayo ezintsha.
Loba kunjalo zikhona izifundi ezivula amakampani zingaqeda izifundo emakolejini. Sizahlaziya lokhu kuhlandla lesibili elilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC. Ngingokhiphi stube.
Kuhlandla lesibili lodaba lolu sizabe sixoxa lesifundi ezivula amabhizimusi zingaqeda izifundo emakolishini kanye lencwadi kwezemfundo ngokuthi kumele kwenziweni ukuthi izifundi zenelise ukuphila impilo engcono eZimbabwe lapho ziphuma emakolishini.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela impumela yomhlangano weCongress webandla leMDCT oqhutshwe ngempela sonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Kula wasangoma umntana muya kula kula sangoma.
Wezempila kahle lamhlanje abantu abalohlupho lwejwabu elingelambala opheleleyo ama-albino asekhuthazwe ukuzinakekela lapho esiya elangeni ngokugcoba amafutha avikela ijwabu kusaba zelanga kanye lokugqoka ingwane ukuze behlise ingozi yokuba lomkhuhlane wemvukuzane yesikhumba. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempila kahle bathi umumo lo ngomunye eminingi ebangelwa ukuswelakala kwemelanini eyiyo eyenza ijwabu, amehlo kanye lenwele kube lombala. Umuntu uzalwa elaso njalo sibangela ukuthi esikhathini esiningi ijwabu lizwele masinya ukutshiswa lilanga kuthi umuntu wakhona abe lohlupho lwamehlo njalo. Lanxala umumo uzwisiswa ngabezempila kahle, iningi kakhulu kuzwekazi le-Afrika lile nkolonkolo ngabantu abalalesi simo, abanye kungabathi ibuthakathi, abanye kungabakholwa ukuthi laba bantu bayasebenziseka ekulungiseni imithi yokwelapha lokuthakatha eqine kakhulu. Unkosikazi Netsayi Moyo ongumongikazi uthi kuqakathekile ukuthi uZulu azwisise ukuthi lesi simo sibangelwa ukungahlangani kuhle kokuthile emzimbeni, ama-genes avela ebazalini, akulani lokuthi owesifazana ufebile kumbe ngumthakathi.
I-albinism ngumumo lapho umuntu azalwa emhlophe engumuntu omnyama.
Umumo lo ayisuke ukuthi umuntu uyabe loyiwe kutholakala kuma-genes, is genetic.
Unkosikazi Moyo uthi lesi simo siletha indingeko ezithile okwenza kube mgqoka ukuthi kusebenze ama-sunscreens, amafutha avikela kunsabazelanga. Uthi kuvamile ukuthi abantu bakulesi simo babe lemvukuzane yesikhumba njalo bengaboni kuhle emehlweni.
Kuyaba kudingakala ukuthi umuntu ole-albinism isikhathi sonke agqoke ingwani, ezinye isikhathi asebenzise uma ekwanisa kuthiwa ngama-sunscreen okuvikela, ngoba kulula ukuthi khona bengatshiswa kakhulu lilanga abantu bangkhona baba le problem ye-skin bese babe lemvukuzane esikhumba.
Unkosikazi Nomagugu Nkomo oyisakhamuzi uthi kumele uhulumende aphathise abakulesi simo ikakhulu emaphandleni. Uthi imfundiso lolwazi lakho kuyadingeka ukuze kuqedwe ubandlululo.
Ama-albino alama-challenges amaningi athize, especially ku-community. Kula ama-beliefs ona la ukuthi abafi, kumbe ukuthi izikin zabo, inwele zabo ziyasetshenziswa for imithi.
Umnumzana Philip Lunga, okhangela amalungelo oluntu, uthi lanxa izihlobo zingela nketabechabi nxa ilunga likulesi simo, akunjalo lapho kuhlanganwa labantu nje. Uthi abantu nje bavame ukuxwaya labo abakulesi simo okwenza iningi lizithole libandlululiwe ikakhulu ezikolweni bese lifunda nzima. Uthi kuqakathekile ukuthi abantwana abazalwa abayilalesi simo bakhuthazwe ukufunda ngoba nxa bethe baphumelela kuba lula ukuthi bazwisise ukuqakatheka kokuzivikela kunsabazelanga njalo benelise lokuthenga imithi lamafutha adingakalayo njalo balondoloze lamehlo abo ngokuya kubodokotela njalo nje.
Ngumuntu omkhulu engasahambanga esikolo kuba nzima ukuthi azinakekele impilo yakhe, azwisise ukuthi isimo sakhe sidingani ukuthi azinakekele. Nxa engafundanga ukuthi kuba nzima ukuthi abe le mali yokuthi ahambe esibhedlela lapho kudingeka athenge wona lawo amafutha adingakalayo, ama-sunscreen lotion.
Umnumzana Lunga uthi abaphila lalesi simo bathwala nzima ngenxa yokubandlululwa kumphakathi, ikakhulu abesifazana. Uthi owesifazana okulesi simo uthola nzima ukwamukelwa kwabozala lapho ethe wenda okwenza iningi ligcine njalo lisiba lomkhuhlane wokudangala, i-depression, ngenxa yokutshona libalabalisa lizidla ingqondo.
abesifazana abale albinism kunzima kakhulu ukuthi bemukeleki emulini zabo kanye lemuli lapho abahamba bayekwendela khona.
Lanxa nje umthetho okhangela amalungelo abagogekileyo kumbe belobulima obuthile okugoqela abale albinism usithi kumele bavikelwe ngohulumende ukuze bengabandlululwa. Uhulumende akula okuningi aphathisa ngakho kulandela ukwehluleka ukusekela uhlangothi lwe-social welfare. Emazweni asempumalanga ezwekazi le-Afrika agoqela iTanzania kuvamile ukuzwa kuthiwa kubulewe abantu abangama-albino kudingwa izitho zabo zomzimba ukuyasebenzisa ukuqinisa imithi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo zikwenzile ezikamagebhula lamhlanje iqembu le-Highlanders linqobe eLetshiretsi ngethuka 1 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe eHatfield koBulawayo. Kunjalo nje iqembu leDynamos selikhokhela ngomklomelo owodwa phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokwehluleka ukunqoba eLebantu Rovers ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leDynamos lemiklomelo ngamachimi amahlanu lani 54 kuthi LZPC Kariba lemiklomelo ngamachimi amahlanu lani 53 kusele imidlalo emibili kuba imidlalo yelonyaka kusigaba se-PSL ifike komlindo uyagcina. Lawa maqembu azadibana emdlalweni olandelayo okuyiwo okhangelelwe ukuba utshengise ukuba inkezo ye-PSL iyathathwa yiliphi iqembu lonyaka. Ukuthi emidlalweni yokugqiba imidlalo yeligi iDynamos izadlala leqembu leHawumaini kuthi iqembu leZPC Kariba lona lizadlala leCapes United. Iqembu leCapes United likundawo yesithathu engalaneni le miklomelo engamachumi amane lethoba mune munye 49. Kundawo yesine kule qembu leFC Platinum lona ile miklomelo engamachumi amane lanhlanu ukuthi kundawo yesihlanu kule qembu leWange lona ile miklomelo engamachumi amane lambili. Njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leHighlanders lona ilinqobe leTshirezi nge-2-1 enkundleni yeHatfield namhla emini. Amaqembu azaqeda imidlalo yalonyaka ehlezi kundawo yezine eziphezu kwengalane yiwazaphatheka kumncintiswano walonyaka wenkezo yeMbatha Diamonds Cup. Ngaphansi kwengalane yamaqembu sekusaziwa kwazabe edlala kusigaba sika Division 1 ngomnyaka ozayo ngathi iqembu leTshirezi kanye leqembu leBantu Rovers. Amanye amabili azagunyulwa azaphuma phakathi kwamaqembu agoqela iShapani Mine, iBlack Rhinos, iHarare City, iTriangle, iChapungu, iBuffaloes kanye leHow Mine. Sikhangele umdlalo wenguqu kwamanye amazwe. Akuzange kube le midlalo yenguqu kusigaba se-PSL la ku-National First Division elizweni le-South Africa ngempela viki edlileyo. Lokhu bekuyindlela yokuhlonipha omunye owayengunozinti weqembu le-Orlando Pirates kanye leqembu lesizwe leBafana Bafana uSenzo Meyiwa, yena ongcwatshwe ngomgqibelo wekhaya kubo KwaZulu. UMeyiwa obele minyaka engamachumi amabili lesikhombisa yokuzalwa ubhubhe ekupheleni kwenyanga edlileyo ngemva kokudutshulwa izigebengu elokitshini le-Vosloorus khona le-South Africa. NgaseNgilandi iqembu leChelsea ihlezi phezu kwengalane le miklomelo engamachumi amabili lesithupha ngemva kokudlala imidlalo elichumi. Ukuthi ngemva kwalokhu leqembu leSouthampton elile miklomelo engamachumi amabili lambili. Ikanti intshantshu zesizini edlileyo iqembu leManchester City lihlezi kundawo yesithathu lile miklomelo engamachumi amabili ngemva kokunqoba elikwenzele Manchester United ngensonto. Elizweni leSpain iqembu leReal Madrid lihluthune ubukhokheli bengalane imiklomelo ngemva kokuba linqobe leGranada nge-4 kanya ngomgqibelo kwathi lelo ebeli kokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki leBarcelona lichawe nge-1 kanyange leCelta Vigo. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi likhangelelwe ukuqhuba ngcono emdlalweni wesibili ohlobo lwe-test elizawudlala leqembu elimela ilizwe leBangladesh khona leBangladesh edolobheni leKulna. Lo mdlalo uqale namhla ekuseni. IZimbabwe inqotshwe ngama-wicket amathathu emdlalweni wakuqala obekhona ngeviki edluleyo, njalo kumele linqabele ukunqotshwa kulomdlalo wesibili ukuze liyale lokhu lilethuba lokunqoba kwimidlalo emibili phakathi kwemithathu yohlobo lwe-test. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi, ziyaphela ezosuku. Holivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.